kunabantu abahlala emkhukhweni kubo Alexandra labo Dipsloot okubanzima ukuthi behlale bezivalele bahlala bebanenge emkhukhweni njalo kuyabe kungachaya umoya kuhle bese bephumela ngaphandle yilo uhlupho ngoba bahlala bebanenge bese kusiba lezi ndawo ezifana labo Mike Hillbrow abantu abahlala bebanengi isikhathi esinengi siyababona bephuma phandle abanye babe siya kwenza igrocery abanye babe siya emabhanga ukuthi babhadale irent kwakumele sikunanzelele ukuthi uhulumeni weSouth Africa ufake le lockdown ngesikhathi sempela inyanga iphelile abantu bethola izimali zabo bahambile abantu bayagcwala ema supermarket bethenga ama grocery ekuqaliseni bengalandeli lokho okubizwa ngolwasemzini okuthiwa social distance kungasondelelani eduze kuthe kusuka lapho indawo ezinenge emalokishini ofana leSoweto uhulumeni ubeholisa abantu imali yabo eyama grants bebe sibabanengi endaweni lapho abaholela khona indawo ezinenge yikho esikunanzelela usenzakala eSouth Africa ngapha kwezindawo amapolice agcine esebenzisa udlame ukuzama ukuthi axotshe abantu akade besemgwaqweni siyananzelela ukuthi abantu abanengi bayaziphilisa ngabantu abathengisa emgwaqweni abanye ngabaphila ngezinye indlela njengoba kuyisikhathi se-month end mebabhadala ama-rent abantu bayaphuma bezama ukuthi bathole imali yokuthi babhadale irent bathenge ukudla abaningi futhi abasebenzi kasebenza ema-restaurant abahola ngama-tip kabakayitholi imali yabo kabazange bahole ngoba kuvaliwe okwenza kube nzima ukuthi bakhokhe imali yabo ye-rent njalo bathenge ukudla
manje bakhona yini abadabuka eZimbabwe esekelikelezwa ukubana babotshiwe kumbe bathwele nzima ngomumo khona
kwakwakhathi esikasikabi lolwazi ukuthi bakhona babotshiwe kodwa sikwaziyo siyacabangela nje ukuthi bengabe khona ngoba izolo kulabantu akade bebotshwa eHebrew bedlala amakhasi bengekho ezindlini zabo ngoba umthetho lo uthi umuntu akahlale endlini yakhe kodwa izolo kube nabantu akade bedlalela amakhasi phandle cala bengalibone amapolice abuya azobadobadoba eHebrew siyacabanga bengabe khona bekhaya kodwa kasikezwa ukuthi bakhona yini abasekhaya sebelalo leli gcikwane.